ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zichaza uMakhuphe lo nkosikazi Mduru njengabantu abangena kulolu khetho ngenjongo yokuphindisela abakwenziwa inkokheli yabo, ngakho bezobangela ukwehla kwamavoti kuchamisa nomnangagwa. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Bekezela Gumbo, oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI.
Ngathi nje ngamafitshane isiyani sitshengisela ukuthi eZimbabwe ipolitics isikhale njengendlela yokuthola imali yokudla. Yikho okunye kwamaphathi amaningi la esiwabonayo amanye la.
UGumbo uthi kodwa makangakhangelelwa phansi amabandla akhokhelwa ngabesifazane.
Omama laba abayithula baba-angry ngabantu abazondileyo, yikho sibabona likhona elistini khonaphana. Ngabantu abangayenza kube lomphumela, abangakwazi ukutshintsha silomphumela ngendlela ephezulu kakhulu.
Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe uthi lanxa ebona ukhetho luzaba nzima, umncintiswano oqinileyo uzokuba phakathi kukachamisa loMnangagwa, kodwa labo belamaphutha amaningi eqala ngokulandisa akaMnangagwa.
Ungakhangela ubethembise into eziningi, ikakhulu ukuthi yena inotho izathuthuka phansi wakhe. Wathembisa njalo ukuthi ngemva kwe-100 days into eziningi zizake zitshintshe, kodwa akula nguquko esiyibonileyo.
UChamisa umsola ngendlela aziphatha ngayo kwesinye isikhathi.
Izinto azikhulumayo khanya njengani ungamnceda nxa engakufaka ngenye indlela. Inkulumo yakhe ngezinye izikhathi kuluduka kakhulu, kuze kube futhi indaba yeyokuthi sokulabantu abaningi abakhononayo, especially ama-candidates. Kungaba yi-weakness ibili nxa kuyikuthi sebehluleke ukuthi balungise indaba leyo yokuthi wona abantu abakhonona kakhulu ukuthi abakwanisanga ukuthi bangene ku-nomination njengama-MP kumbe ama-councillor.
Ingcwethi eziningi zithi kaziboni amanye amabandla ephuma ku-MDC Alliance ngoba iningi lawo engelabantu abaningi abangabumba ubukhokheli bezigaba loba iziqindi, njengalokho okukumabandla amabili ezombusazwe iZANU-PF le-MDCT. Iningi lazo zithi akumangalisi ukuba uhulumende osembusweni kamongameli Mnangagwa elesandla kulokhu kwanda kwabazancintisa kukhetho lukamongameli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.